indaba kaMnumzane uBiden isobala isegcekene. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzane ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezi nqumo, imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho-ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hhayi uBiden kahambe, kasisamfuni. Kanti-ke futhi mbona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba so amapholo lawo asesetshenziswa kuye, ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazilwela ngayo, kodwa hhayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe. Hhatshi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wena kawenelisi na ukuzikhokhela? Kanti i-America yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe i-region nge-region kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona elifuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise iindaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapho. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi msakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sayo sokuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana bechayiwe ngama-Taliban, bakhona khathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hhayi ngamanga lawo, ngamazwi nje awokuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-imeji yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hhayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile kukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osufanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo, kuyehlula. Ngakho ngithi hhayi mina ilizwe le-America kangiliboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisikhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.